ngaphandle kwabathathu laba abadabuka eMathelerand. Kutshona njalo uHlawu Dlodlo wayengumqondisi weHighlanders Football Club njalo wayekhokela ezomdlalo okulingisa elomoyo uKhonti Mhlanga bekunhlanganiso yeMakhosi Theatre Productions kanye loSelonare wayekhokela ikomishini kaHulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ilizwe lalahlekelwa njalo nguphelekezela Mphoko wayengumseri kamuyi Robert Mgabe. Umphathintambo wedolobho lakobulawa inkosikazi Judy Ncube ukhala ngezimfalezi.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha ikakhulu last quarter of the year obabuchinga khumbule uDlodlo obabuphathisa uSisu Rose popularly known as uGog Rose khumbule uIshmayela. Abona kulamaviki amabili amathathu sibeke ubaba Umphoko silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu ekhona mbithana silahlekelwa amaqhawe esizwe.
Umnumzana Nicholas Moyo omabharani omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo lezabatsha uthi isizwe sithithibele ngezifa zonke lezi.
Ikukhothama kwengwevu, ikukhothama kwabantu abakade bephathisa emsebenzini yamasiko.
Umoyo uyaphambili elandisa ngabanye ababhubhele lonyaka.
Kwaba leyezi yelipi uphathisa iqhawe kwezamasiko, ukuloba, ukuresearcha kwamasiko. Kwaba lelinye ijahe elikade lisenza umsebenzi wokucomba Charles Msimanga egalari laphana uyenza into eziningi, urepresenta ilizwe kuma-platforms amaningi.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi elamandebeleni lilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Umnyaka ka-2024 bengumnyaka omubi kakhulu ngapha esintwini. Eliya imbiye silahlekelwe ngubaba u-Abdul Nyathi, uGabi. Uphathisa isifiso sami besibekwukuthi ngabe bengile memory stick bengiyasixhumeza emlonyeni wakhe. Sisale sibambile ulwazi lolo abenalo.
Lahlekelwe bathi sitshe sihle kasidlele.
Omunye umlandeli wamasiko unkosazana Esnard Maphosa uthi udabukile kakhulu ngokwenza lelo nyaka.
Silahlekelwe isihlobo sethu eziningi. Engicabanga kakhulu ngumphathisa Nyathi. Kade ungumuntu kade eqakathekisa amasiko ethu. Njalo esifundisa ebhala amabhuku ngamasiko ethu besiriminda lapha esivela khona.
Ziningi izimva ezithethele abanye abenza imisebenzi eqakathekileyo eZimbabwe. Unkosikazi Happiness Banda wayengumlweli wenkululeko ekuviyole Zimbabwe People's Revolution Army. Uthi lo nyanga babe ngabalweli benkululeko bafe kakhulu.
Silahlekelwe ngamaqhawe ayiyo asilethela uzibuse thina lapha njengabantwana beZimbabwe ababuya lenkululeko balahlekile.
Owayengukhansila kobulawayo u-Alderman Phineas Ndlovu uthi abantu emathebelelendi abadumileyo abatshonayo abancediswa ngalutho besaphila.
Ubevele luncedo kumbe ubevele ngalancedo uvele uzanceda. Iqiniso kalikhulunywe ngayenalwana umuntu kakwesincedi kuthathwa ngofunayo kuthiwa ngongakufuniyo akulandaba. But into ekhathazayo yikuthi uze usutshelwa kuthiwa khona i-state umuntu lona simdeclare. But ukudeclare kwakhe i-state it doesn't mean anything in Matabeleland.
Unkosikazi Lucia Dube wenhlanganiso encedisa ngokutshiyene izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani eZimbabwe Diaspora Focus Group uthi abasele sebelomlandu wokuqhubekelisa phambili imisebenzi yabahambileyo.
Ithanda ukuba sikhumbule amaqhawe ethu asitshiyayo bonke bebeqakathekile kithi ezimpilweni zethu ngendlela ezitshiyeneyo. Sithi kabalale ngokuthula lapha bakhona njalo indima yabo bona bayidlalile.
Kunomoya wokufa okwesabekayo lonyaka abantu abaningi balahlekelwe izihlobo labangane. Sithi kabalale ngoxolo. Ngiyimele 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.